Lokho kuphume emkhosini wokuphiwa izithupha zokuphutsha izifundo kwabongi esibhedlela seSalim Mugabe Central Hospital eHarare ngumphathintambo obona ngezempilakahle umnumzana Douglas Mompeshwara.
I'm also pleased to inform you that the government is aware of.
Siyakwazi ukuthi kuningi okulihluphayo njengabomongikazi, kodwa uhulumende uzama konke okusemandleni akhe ukulungisisa. Umsebenzi eliwenzayo umkhulu kakhulu, njalo kudingakala ukuthi ubhadalwe okufanayo.
Kodwa isikhulumeli sebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change, umnumzana Promise Mkhwananzi, uthi umlomo kahulumende we-ZANU-PF kawugcwalelwa mfula.
Awukhulume buqamba amanga ngasoza improve imali yonke iyathathwa isetshenziswe kofazi nabanye abantu abangela msebenzi lokuthi ifakwe ku-health. Angilathemba lokuthi uhulumende lo esilaye engaqakathekisa indaba zokuhola kwabomongikazi, amadokotela lokuthinga imitshina efunekayo ukuze izibhedlela zisebenze kuhle.
Abongi kweleZimbabwe babikwa behola amadola emelika angamakhulu amabili lengxenye, $250 ngenyanga, kanye lezigidi ezimbili zedola leZimbabwe, $2 million, okuliholo abathi liphansi kakhulu elingenele ukuziphilisa bona lemuli zabo. Ingcwethi zabakumsebenzi wezempilakahle zithi iholo eliphansi elitholwa ngabongi kanye lokusweliswa okokusebenzisa okwaneleyo emsebenzini yizo ezinye zezizathu ezenza ukuthi bebaleke ekhaya besiyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe. Omunye umongikazi ophiwe ugwalo lokugqiba izifundi zakhe emkhosini wanamuhla, unkosikazi Sithembile Hobe, uthi baqakathekile kakhulu abongi.
Akhathazekile kakhulu ngoba uyabona abantu bomama abazithweleyo nxa bengakungaselakalo umidwife beyazalela ezindlini, sokwenza ukuthi bahlangane lama-problems ekuthi kwesikhathi yakwanisa ukugida kakhulu aselendlini.
Kodwa omunye njalo umongikazi wakobulawayo, unkosikazi Thembelihle Masuku, uthi usenyampa inhliziyo ngokuswela umsebenzi elizweni.
Mina sengiye-3 years since ngagraduata but angathola umsebenzi obambekayo. Ithemba seliphela ukuthi ngizazuza yini umsebenzi kumbe ngizalokhu ngihlezi ngikhaya. Sengicabanga ukuyadinga phandle kwelizwe, ngizokuthiwa eNamibia e-UK siyatholakala umsebenzi. Yikho esengicabanga khona ukuyazama khona inhlanhla.
Unobhala wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association, umnumzana Enoch Dongo, uthi uhulumende kumele aphange alungise inhlupho zabongi ukwenzela ukuthi bengabalekeli bonke emazweni.
Nxa udaba lwezimali zeholo lungalungisiswa kanye lokutholiswa okokusebenzisa okwaneleyo, inani labomongikazi abaphuma elizweni lingaba lulutshwane. Kufuna ukuthi sikhulumisane sisebenze ndawonye ukuthi singalahlekelwa ngomongikazi.
Ikomishini ebona ngezempilakahle, e-Health Services Commission, yakhipha ugwalo olwaveza ukuthi nyakenye ilizwe lalahlekelwa ngabongi abafika 2,700 besiya emazweni agoqela iBrithani, Canada, Australia leMelika. Kodwa bayamsola uhulumende abanye abongi besithi usephuza ukubatholisa ingwalo eziqakathekileyo ezilakho ukubenelisisa ukuthi bedinge imisebenzi kwamanye amazwe. Namuhla abongi abaphezu kwekhulu 137 baphiwe izithupha zokugqiba izifundo esibhedlela seSalim Mugabe Central Hospital esiseHarare. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.